sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiphathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 11 Mpalakazi 2023 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, inkokeli yebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change namhlanje iyahlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalele ephalamende lakumakhanseli kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhuku uTafara edalele ephalamende uMnumzana Munyaradzi Kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje sethi sayicala lokutshaya umsekeli webandla leZANU PF. Lokhe itheleka amazwi enduduzo ngemva kokubhubha komculi odumileyo uZahara waseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change kumbe CCC namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona kubana leli bandla lingaphuma na edalele ephalamende likhalale kanye la kumakhansili kumbe liqhubeke likhona. Lokhu likwenza ngoba selilokhu libhekana lenkinga eziningi zokuhlukunyezwa kwamalunga alo, ukubotshwa lokuthunjwa. Phezu kwalokho kunje lilendaba ezimbalwa eziphanyekwe emithethwandaba zokuxotshiswa kwamalunga edale lephalamende kanye lakumakhansili ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengiso Chabangu, okwaze wakhokhelela ekugqutshweni kokhetho lwama-by-elections ngempela sonto edluleyo. Ilunga le-CCC elivinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wemabhuku uTafara edalele ephalamende uMnumzana Munyaradzi Kufa kutizwi ubotshiwe namhlanje esethe sayicala lokushaya umsekeli webandla leZANU PF. Ukufa kutizwi ukuthi usuke ukhululwe ubanjwe wakhululwa ngemva kokwetheswa leli cala ngokusemthethweni. Ubotshwa kwakhe kuza ngesikhathi ibandla le-CCC lisithi lisakhulumisana ngodaba lokuhlukunyezwa kwamalunga alo lokuvinjwa kwawo ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olusanda kwehlula ngemva kokuxotshiswa kwawo kumakhansili lakuphalamende uMnumzana Sengiso Jabangu. Ilunga le-CCC uMnumzana Swithan Chiroza usole kakhulu ukubotshwa kukaMnumzana Kufa kutizwi.
UMnyaradzi Kufa kutizwi akala cala umuntu nje ohlukuluzwayo ngamapholisa, icala lakhe lingelokuthi ube lesifiso esokuthi amele abe Citizens Coalition for Change ancintise kukhetho okade lukhona mhlaka 9 Mpalakazi. Ncintisa emelele iCitizens Coalition for Change esigabeni seMavuku. So into esiyenzakala kathesi ukuthi amapholisa asezatholakala teacher endabeni yokumekethisa icala angelalo. Oduza bona ukuthi amapholisa abedonsela ngemuva endabeni yokunika izakhamizi zeMavuku, endabeni yokunika abeZimbabwe impendulo ekubana uBishop Tafumanei Masaya engabe wabulawa kuyini. Siyazi thina ukuthi wathunjwa ngabantu njalo wayetholakala sefile. Lokhu yikho besicabangela ukuthi amapholisa azaqakathekisa asinike impendulo. Kodwa into evamileyo lapha eZimbabwe ukuthi amapholisa asuka ayenze umsebenzi wabo ngendlela ethabisa iZANU PF, kodwa ingathabisi amalungelo, ingathabisi isekelo sombuso, ingathabisi umthetho.
lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa nje iZANU PF kodwa iZANU iyakulandula lokho ithi yona kayingeni ndawo kundaba zomthetho
kambe abezanu bengathini namhlanje sathi sisungula ibandla le Citizens Coalition for Change in Midlands siba le rally Midlands abantu bezanu bahlasela abantu be Citizens Coalition for Change kwabulawa omunye owaye sekela ibandla le Citizens Coalition for Change ithe isihambe kumthetho andaba indaba leyana abantu bezanu PF bahle bakhitshwa ejele kwangakhanya ukuthi indaba yangkhona iya ngapi so lokho abakuchoyo sibona ukuthi alisilo qiniso yikukhuluma nje kwabantu abazama ukuthi bekhawulise lokhani uzama ukusutsa abantu be Citizens Coalition for Change yikukhuluma nje umuntu engajulisanga umcabango okubani ukuthi kwesinye isikhathi nxa umbuso ungaguquka bazatholakala sebe yibo abantu asebezisola ukuthi laphana saziphambanisa
izano iphanjalo umzekeliso wecala usikhala ayefunyanwe elalo inkantolo kamantshi kodwa la selichithwa inkantolo ye High Court kunsukwana ezedluleyo Ipha lo mzekeliso kanye lo mzekeliso okukhitshwa entolongweni kukangari vume isithi yona lokho kuveza sobala ukuthi imithethwa ndaba isebenza izimele uthini ngalokho
ibail lilungelo bekungadingakali ukuthi usikhala agcinwe ejele osekuse kwakhumbuza abantu indaba yeground ekubotshwa kwa lookout lo Dabengwa
Umnumzana Sweden Chirota lilunga ele Triple C ucocele untungamile inkomo we Studio 7 esecingweni eseZimbabwe Untunga uvumpinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Kaule ngalolu daba
Unganqintisi kwakhe kungabe kubangele ukuthi engxa yokuqinisa kwamenza wabulala waqinisa esilo. Kodwa ke ungadala icala ke nkomo. Njengoba umuntu noma udala icala, even inkomo ngathi umuntu lanxa umfazi kwala, ekwala isithi kathi akufuni. Uphuma le mcinqano yakho ngale kumbe. Uphenduke futhi uzomtshayene kuqojile ephi kulandise phansi. Kulecala. Yikonke mina okunye kwezisikhathi inkomo kufuna ukuthi amacala la acubungulwe kuhle. Kubonakale kahle ukuthi kuyini isilo okwenzakeleyo. Ukuthi kambe wawaba lo ndoda lo bamshukela kumbe kukhona akwenzileyo kudale asehlukanise nebo bokhetho lokudaleka kwecala ngoba umuntu nxa kade mele ngincintise kodwa nkomo kodwa ethi ehamba laye engasancintisanga engadala icala endleleni kumbe kade drive imota edala icala emangweni lesiye ekhaya kumele umuntu umthetho ube umthetho umthetho uapply njengomthetho kungathiwa khona hhayi njengoba kade mele ngincintise sibele ekuncintiseni hhayi sedala icala lapha sokumele hhayi kayekelwe kuphela ngenxa yokuthi sethe wancindezeleka ngoba kasancintisi mbona ngani kumele sehlukanise izinto ezinjengalezo nkomo kube lo mehluko ukuthi kade vele kuyini okumbophisileyo xa etshaya umuntu udala icala
kodwa umthetho babagawule lingathi uhanjiswa ngokufanayo yini abamabandla wonke baphathwa ngesandla somthetho esifanayo yini ngoba amacala anje sitshona sibona esetheswa abe Triple C kumbe abenhlanganiso ezizimeleyo kungani singababona bebandla lenu elezanu PF labo be watch abesetheswa amacala anje
ngithanda ukunika isibonelo sakamacala iziphatha amandla zezanu PF ezibotshiweyo amalanga adlulileyo zagwetshwa iminyaka uTerence Mgudwalwana owawuma-deputy minister of finance ungakhangela ama-cases analana makula ama-profile cases amanyazayo kathesi abantu bayabotshwa nabezanu PF bayabotshwa bona omgubhi bagwetshiwe ama-3 years plus
Abanye bathi babagawule abezanu PF laba ababotshwayo ngabantu abangahambelani lomnangagwa kumbe ngababe hambelana laye bezwana kodwa basebekhuthana ngokuya kwesikhathi.
Labo ngathi ngabale mkondo nje abacindezeli amakhiwa la abalama double standard abathi nganxanye abantu besifa njengakubo bobogaza ngale. Bethi kungabi lesizifaya. Nxa besithi abantu abangazalani lo mnankaba abantu bayakala bathi abantu ba corrupt bababotshi manje bebotsha sokutwalwana ukukhuthalelo mnandako manje kungaba yini ke konoko abantu bayabotsha ngokuthi balamacala bangenisa idiesel ngendlela esemthethweni ngokunjalo bamasela batyonta sebebotsha sokuthi bakhayelo mnandako kambe shiwa sengaba lento right akungaba njalo nkomo ukuthi umuntu osebotsha sokuthi lwana ukukhuthalelo mnandako angaye ngowezanu PF kanti manje right sebefuna abantu bezanu PF bengasabotshwa phe sebesimpathiza even lalabo omkhupha ababotshiwe
Mnumzana Belief Kaule lilunga eleZanu PF limzwe ixoka lapho olontungamile inkomo we Studio 7. Iningi labasakhulayo bayayisola indlela imithetho ndaba yeZimbabwe esebenza ngayo. Besithi ilobandlululo ikakhulu emacaleni aphathelane lezombusazwe abasakhulayo laba bathi lokhu kuyabethusa okudala ukubana bephume kwezombusazwe bengabile ntshukuntshuku yokungena kwezombusazwe uTobias Mdzingwa usipha lolu daba
Ukukhonona kwabasha laba kulandela ukwehluleka kwamanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo ngemva kwesinqumo somthethwandaba esibavimbe ukuba bengene kukhetho lolu. Osakhulayo okubandla le-CCC usenzeni Maphosa uthi izinqumo zemithethwandaba sezibangela ukuthi intsha yakuleli ibaleke elizweni.
Indlela amacala womba ngazwe aphatha ngayo ezinkantolo zakwelakithi yephula umoya kakhulu thina abasakhulayo ngoba akusela themba lokuthi ungaba le ndaba yakho kubudlele mvilwe ungahamba layo uyophuma uphumelele kumbe uwinile ezinkantolo lokhu sokubangele ukuthi abatha baswele ithemba kumbe baswele inhliziyo ende mayelana ngendlela zokhetho eZimbabwe ukuthi ukhetho lungaletha utshintsho.
Uphinde wathi abatsha abancintise kukhetho olusanda kwenziwa bangene kulo ukhetho bebhekane lenkinga ezinengi.
Singakhangela kathethi impumela zokhetho abantu abatsha abambalwa sibili badliwe kathethi ku-election le i-by-election ebekhona kukanti ku-general election bebewinile kwesinye isikhathi uthole ukuthi kungenxa yokuluza imali kumbe ukuswela ifunding eyabakeke bayithola ekudeni.
Kodwa isikhulumeli sabatsha bebandla leZanu PF koBulawayo uMnumzana Addington Mpofu uthi kumele abasakhulayo bekhohlwe ngezokhetho bebhekane lokudinga amathuba okuziphilisa.
After an election, there are new ministries that are formed. Ama ministries ahambelana le-economy lesikhathi se-economy. So there are ample of opportunities maningi kakhulu asekhona after ama election. You just have to sit down ukhangele ama ministries abe sekhona. Ukhangile le ndawo eziyabe sezivulekile and position yourself endaweni obona ukuthi kuvulekile kuvuthiwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo abakubandla le-MDC uLethubuhle Ndlovu uthi okunye okwenza bengasathakazeleli ezombusazwe yikuthi kabaphathwa kahle kumabandla abo.
If abantu abasha bezama ukuthi balungise ilizwe be-air out ama-opinions abo. As much as they are told, you the leader of this country, you should say what you want, you should bring forth and be unapologetic about what you want. That is not welcome. Akusinto ukuthi ingathathwa ifakwe into action.
Utsitsi Mashabave, osakhulayo ohlala eHarare, ukhala ngokungaqondakali kwesimo sezombusazwe eZimbabwe.
Lapha eZimbabwe njengabantu abatsha asisathembi i-politics zalapha eZimbabwe. Asisathembi ukuthi ngingaze sihambe siyevota. The final decision ngiyabantu. Most of us abantu abatsha we just going with our lives, trying to make our lives ukuthi ihambe kuhle. Okwe-politics it's more like we've been turned off.
Umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi inkantolo kumele zikhiphe izinqumo zazo isikhathi sisasekhona, hathi sokusele imizuzu emilutshwane ukuze izinto ezinjengokhetho zenziwe.
Nxa ama-courts elokwenza imisebenzi yawo ikakhulu ephathelane lezokhetho, kungaba kuhle ukuthi ama-decisions alama-implications amakhulu njengale esanda kwenziwa ayenzwe kulesikhathi kunike i-commission isikhathi sokuthi iyazise abantu ukuthi hayi ama candidates enu amacha yilawa abantu bayenze ama decisions abo kulesikhathi.
Ngemva kokhetho lukaNgcwabakazi, amalunga we-CCC asephanyeke izicelo ezimbalwa emthethwandaba ngenhlupho ezidalwe ngozithi ungunobhala waleli bandla, uMnumzana Sengezo Chabangu, ezokuxotshisa amalunga ebandla edale lephalamende lakumakhansili. Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi ngenxa yalokhu okwenzakalelo nyaka emthethwandaba kungabangela ukuthi abasakhulayo abaningi bengabi lesifiso sokungena kwezombusazwe. Imizamo yeStudio 7 yokuzwa imibono kahulumende phezu kwezikhalazo zabasakhulayo laba yehlule ngoba umphathintambo wogatsha lwezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonobhala wekhomishini e-Judicial Service Commission uMnumzana Walter Chikwana bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly ikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wohlaziya isinqumo esilakho ukuthathwa yile inhlanganiso esikhuthaza ukubana kumiswe impi eseGaza phakathi kweqembu labalweli beHamas kanye leIsrael ukuze kuphathiswe uzulu. Isinqumo lesi siveza ukukhathazeka ngokwenzakala eGaza njalo sikhuthaza ukuthi kuvikelwe uzulu weIsrael kanye lowePalestine ongahlomanga phansi komthetho ovikela abangahlomanga empini. Utabuka Ncube oweStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe njalo ikunhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Joseph Nkomazana.
Vele njengabantu abantu abaphila emhlabeni nxa kusiba lezinto ezinje nxa kusiba lezimpi ezinje sebe sikhangelele ukuthi abantu kukhulunyiswane kungaze kwafika esigabeni sokuthi abantu baphele abantu bekhangele kodwa kunendlela yokuthi abantu bengakhulumisana. So sifisa ukuthi nxa kugadangwe ukuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane impumela ibe yimpumela yokuthi bonke abantu amazwe omabili bazazi thola ukuphumula bazakuthola ukuthula ngoba abantu abaningi sebefile ngempi yakhona ku-Israel yeHamas khona yana.
Sibona enye into eqakathekiswa lapha ngamanye amazwe akhuthaza ukuthi hayi akulandelwe umthetho ovikela iziphepheli ngesikhathi sempi kumbe abantu makhaza nje. Ubona ngani ngemva kwalomhlangano kungaba lokuvikeleka kwabantu na?
Sikhangelele ukuthi kube njalo vele umthetho kwawube khona ukuthi ngoba kulabantu phela abadisenseless abantu abangelazikhali abantu abangelalokhu lalokhu abamele bavikele kufaka umthetho ukuthi khona iziphepheli kumbe i-movement nje abantu ithole ukuthi khona abantu bavikeleke etweni ezinjalo ngoba abantu futhi bebetongubulawa nje abantu abangelamacala sisibona ngani akusiyo nto enhle. Umthetho kwawube khona umthetho uqiniswe nxa kuzavunyelwa umthetho lo uqine abantu bancedise iziphepheli zithole ukuphephela ngendlela yomthetho oqinileyo.
Sike sezwa laphana ngesikhathi esedlileyo i-Israel sithi hayi yona ifuna ukuthi ibhidlize iqede iHamas laphana ubona ngani kuyinto engenzakala leyi
ngokufisa kwabo athi babefisa ngenxa babekhuluma bekhangelele emebhengi mebebuthele kodwa nxa kungangeni lamanye amazwe beyibonise ukuthi hayi lokhu ayisiyo solution. I-solution yokuthi abantu bahlale phansi bakhulumisane ngoba khona ukwazi ukufisa asiyo nto enhle sibili ukuphuma komphefu nomunye umuntu umbeni ukupha kwabantu asiyo nto enhle. I-Israel kayicabange kuhle kayilalele amanye amazwe kwazi ukuthi ngabe kula mazwe amanye athize angabe sesayidinyawo but all in all amazwe amaningi bafisa ukuthi ngabe kuyahlalwa phansi i-Israel layiconside ukuthi kuhlalwe phansi kuvunyelwane kungaze kwafika to that extent.
UMnumzana Joseph Nkomazana ngolandela izombusazwe njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association limuze ixoxa lapho ecingweni loThabo kaNcube kweStudio 7 eyobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane Umongameli Joe Biden waseMelika namhlanje uhlangene lomunye wakhe waseUkraine, umongameli Volodymyr Zelensky, esikoleni sakhe eseWhite House eWashington DC. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kaBiden elisana lokuthi avunyelwe lidale leCongress ukuba liphathise eUkraine ngamabhiliyoni aphezu kwamashumi ayisithupha amadola, $61 billion. Yokuthenga izikhali lokunye empini yalo ele Russia. Okwamanje idale leCongress lokhu lidonselana kuluhlu lwendleko kahulumende kaBiden, ibudget. Abebandla lama-Republicans bengavumelani le mali ebekweceleni eyomsebenzi yokuvikela imingcele yelizwe. Umcebisi omkhulu kwezemithetho kwelemelika uMnumzana Jack Smith ucele umthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ukuthi ukhanyelisise udaba lokuthi owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump uyavikelwa na imithetho yelizwe. Edabeni lwakhe lokufuna ukuphambanisa umsebenzi wokhetho ngokudinga ukuthi impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 lapho anqotshwa khona ngumongameli Joe Biden ingemukelwa. I-Supreme Court ihle yaphendula izolo ukubana izakhanyelisisa ngesiphangiphangi lesi sicelo. Amagqeda kaTrump lawo ahle aziswa atshelwa ukubana aphendule umhlaka-20 impalakazi ingekedluli. Elemelika liveze ukukhathazeka ngodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Russia, uMnumzana Alexei Navalny, ubikwa esesuswe ejele lapho avalelwe khona engaziwa ukubana usiwe ngaphi kwelizwe. Uhulumende wele Russia yena uthi elemelika alilalo ilungelo lokungenela endabeni zalo zomdeni. Kulabantu abazinkulungwane ezimbili 2000 abavele emazweni angamakhulu phose amabili 190 abangena umhlangano ophathelane lokuphathwa kodubo lwenkohlakalo emhlabeni jikelele. Lo mhlangano uqalise edolobheni eLatlanta esigabeni eseGeorgia izolo. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations uMnumzana Antonio Guterres kutshele lomhlangano ukuba inkohlakalo isiludubu olunjengempehlane okumele ithathelwe amanyathelo aqinileyo ngokuphangisa ngoba isidala ukutshaphazwa koncedo lwemali okumele luye ebantwini abamele baluthole abagoqela abaswelayo, abalambayo, abahlaselwe izingozi, abahlaselwe yimikhuhlane lokunye. Lo mhlangano wesuku ezinhlanu uqale izolo. Esigabeni sethu lapho esiphatha indaba eziphathelane lezomnotho namhlanje sixoxa loMnumzana Beki Ngoma owayesebenza kunkampani eyayilungisa ama-tyres mota eye-Dunlop Private Limited osebhudula ezitaladeni kobulawayo lapho asekumsebenzi wokuhamba esiyathengela abantu impahla etshiyeneyo kwele South Africa. Ungoma utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umsebenzi lo awufuni lokusebenza ubophe ithayi, izikhwama zibhobokile.
Hayi, isimo somnotho siyabhida kakhulu, siyabhida. Akula lutho lohambayo, abantu they are just on the streets. Akula ma-jobs, i-service delivery so poor. Ziningi izinto vele zingahambiyo. Ama-cities mina mbese kobulawayo, i-city ingcolile, kungcolile kakhulu. Sikubo 5 Avenue ngale sokugcwele kakhulu, ama-street vendors nabo 6 Avenue bangopharethela phakathi kwemigwaqo vele. It's now in eyesore, no longer the city that we grew up. Siyibabazwa ngokuba smarti wayo, kunzima sibiza.
Yes, singathi wena manje wenzani empilweni okwamanje Ngoma?
Mina lami I'm just in the streets doing e-brokering between Zim and South Africa. I quit my job, the official job I was doing in treasury for a company Dunlop that later closed. Currently I'm in the streets. Ngiyazenzela nje ngizifandela, particularly doing South African markets. supplying abantu whatever they need in South Africa.
Singathi ubanikani uchayisibili ngesintu khonapho ubanikani abantu ubathengiselana.
Engibaphayi ukuthi nxa befuna ukuthenga izinto eSouth Africa, befuna ukuthengela impahla eSouth Africa, siyahamba siyebathengela, sesibathatha nje i-transport. If transport ukuthi izinto ezithengiswa, particularly even the industry, London, General, ama-Changan Pack, ETC nje, konke ngathi okuyabe kutholakala e-Joburg kufunwa ngabantu, siyabaphathela.
Akusitshele siwile umzekeliso ukuthi uthenga lokhu lalokhu babubuye ukuthwele.
Mina basically ngingathi angithengi ezothengiswa, like i-customer iyatho ukuthi ngifuna lokhu e-Joburg kule ikhampani, lesey umbe i-mining equipment, engathi ngile company lana, then senikeza imali yakhe ngimthengele, ngimcharge i-transport sengimdeliverele. Basically ngabantu abayenza njalo, we don't retail or something like that.
Kodwa kuyadlisa yini ngoma khonokho?
Njengoba nje vele kungaba lolutho like abantu ogela khona ukuthi ongani yikho okuncedayo, wonke umuntu ugcine esefladile waya kwi-same ndawo. So sokusiba yikhona lokho ukuthi ungabale lucky maybe ube ne-one or two ama-customer yikho okusurvivisayo. But otherwise, kunzima ekuqaleni kwaku-right sibili kati sayi sokuyikusokola lapho, because wonke umuntu sesiyakhona lapho, qualified or non-qualified personnel sebengodriver sebesenza zona lezi zinto.
Ye, ma sebekubhadala wena bakubhadala ngamarandi, amadola kumbe ngezimbabwe-dola?
Irandi le-US dollar kuphela, ngerethi eyabi khona. Hayi, Zimbabwe dollar vele, hayi, ngathi liya exista nje on paper, but otherwise, hayi, nxa uvele u-cross-border trading, alikuncedisi kangako.
Ye, umuntu osemsebenzini onjengowakho, uyenelisa yini ukuthi ahlawule irenti, athenge lokudla lokunye okutshiyeneyo?
Ya, khona lokho kuyaphuma sibili, kuyaphuma khona lokho ama-keep going, but i-problem ku-difficult ukuthi ungeza kube le investment ukuthi hayi ngiyinvestela.
Umnumzana Beke Ngoma wayesebenza eDunlop Private Limited, okwamanje usezitaladini lapho wasebenza ukuthengela abantu abatshiyeneyo impahla kwele South Africa. Limze xoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokuphupha kumculi obedumile kwele South Africa, Izolo uZahara, ubulelwa mthukana obesaziwa ngegama lokuthi Zahara, wazalwa ngomnyaka 1987. Isikhulumeli semuli uNkosi yami Kutukana utshele umsakazo we-ENCA wase-South Africa ukuthi badaniswe kakhulu ikuphupha kukaZahara, esithi ube ngumntwana obelesizotha njalo ethandwa kakhulu yimuli yakhe. Umculi lo ubikwa wazifundisa ukutshaya ikatale njalo waqala ukuba lodumo ngomnyaka ka-2011, lapho ke akhupha khona idlalade elithiwa Loliwe. Ingoma le wayihlabelela umuyi umongameli Nelson Mandela emzini wakhe engakabhubhi ngomnyaka ka-2013. Singakalugqibi uhlobo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inkokheli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change namhlanje ibihlangana izama ukuphuma lamacebo lezinqumo zokubona ukubana leli bandla lingakhalala na liphume edalela ephalamende lakumakhandla kumbe liqhubeke likhona. Ilunga le-CCC elivinje ukuncintisa kukhetho lokudinga ummeli weMabhukuta Fara edalela ephalamende uMnumzana Munyaradzi kufaka kutizwi kubotshiwe lamhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.